ezindabeni zethu lamhlanje. Abesifazana abalandela amabandla atshiyeneyo benza umhlangano omkhulu kobulawayo wokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Amalunga edale lephalamende ahlangana labantu abatshiyeneyo eHarare. Lamhla sixoxa lo Nomalanga Ndlovu osengene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Kulamabandla amaningi azancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Elakho yiliphi? Uzimisele na ukuvotela ibandla lakho? Lingakhuthwa ngezemidlalo. Kuwoza Friday, lamhlanje silomculi we-Afrokwasa, uZibusiso Ndlovu, ocula enguziwe ngoma. Uselehlalade elitsha elithi Ngivuswa Isililo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngengozi yomgwaqo okubhubhe khona abantu abangamashumi amane lantathu lezinye ingozi ezifanayo. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.